Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi kufonqwa bakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho?
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we are relieved that justice iphivelile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabantu.
Oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaleta khona inguquko. Kathesi izami izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko nakubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uChitsungo ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala, njengebandla le-CCC sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakameli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthiwa izanu ilomhlaba wayo wodwa, kude kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nanti udlame luvela kuzanu. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomunwe.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo, siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF kabamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho kutshiwo ngubaba uMnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho? Kulalokho sidinga isikhiwa impunity lemunity. Lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa. Akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu. Silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi. Hayi, namapholisa labo vele abababambi bayesaba ngoba baqala bebahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho. Namhlanje siyamangala i-Ministry of Information sikhalela imuli sithi amapholisa azacungula konke lokhu ngamanga. Silabantu abaningi ababulawayo, silabantu abatshaywayo akhoseke, kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama uAli uMoblessing. Kathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo. Lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele ngabamsulwa. Sikhalale eZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile. Kuzaba nzima mahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe ba-declare elections lezi ukuthi free and fair.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Farai Marapira utshele Studio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela, njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye. Untungamili uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriyedenga obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu, ngoba nxa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu PF, and njalo nxa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce ama-candidate ethu azasimela ku-constituency yona le. Umhlangano lowo ade usemthethweni, lamapholisa sabebikela ukuthi kule meeting yonale, kodwa sibone iZanu PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenue. Bathe amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu, yikho ukutshaywa kwabantu bethu. So yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi isihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wakubulala umuntu. Lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo, ngoqela obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda, labanye abalimele inyawo. So and the into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu, ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezanu PF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo. So far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo, but nxa likhangela even amavidiyo lawa ade bhoda kuma WhatsApp mane ngikakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu, and amavidiyo atshengisa ukuthi yibapha abantu. So yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla, kodwa thina sithi hayi, abantu beZimbabwe bayazi bazazi inkokheli zabo, bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela. And iZanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu. Abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuZanu PF. So ngabe ngaze betshaya abantu ngaze benzeni, kodwa abantu bayalazi iqiniso. Abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi. Abantu bayakwazi ukuthi yikuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC, ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba, amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye-High Court i-wrong. So sebeyikhansilile leyo judgment, so ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot. Yikho-ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevelile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ephalamende abakobulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemelwe ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa
kakhulu kakhulu. Bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu because bekungela bufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, umnumzana Admire Maskati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uzakwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. Umahluli Paddington Garwe ube lomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Amanye ama-parties ukuthi indaba kaSavior Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwalenyanga. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla le-ZANU-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo e-Country Park kobulawayo izolo. Umnumzana Dube uthumele imfanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphathamandla zebandla le-ZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla le-ZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayiyenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa yikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi izanu izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumele namhla bengilabo ntanga abebe ku-MDC labo engathi sengi nile mina kuzano ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bevela ku-CCC ama-youth engakhuluma lawo abangasayenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona amapikitsha. Bephose gcwale ibhasi ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana eralini ekade se-Country Park kamongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabulokhu hlatshwa kuphela. Akula nto ephumayo, kudlalwa ngabantu. Kade sileyabona besisibehlule ku-register ama-candidate. Ibandla le-ZANU-PF yilibandla eliqinileyo kule nhloso ngelizwe leli nxa sungene phakathi suqala ukubona sibilo okuningi ubuhlo obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo okuningi labe lingalaleli njengo opposition lingakudingi kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqali sirally khona phana kube lokuyavura kweclinic eCountry Park mina isizalwane seCountry Park kule clinic siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini ebhinga ngeza kobulawayo lezi but ungakhangela nje imisebenzi mningi abayenzayo amabhola ngu-20 ebhingfontein forest afakwayo emgwaqo kubomasiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni kubo George Avenue kubomasoche town laphana ontemba road ngale o-CSC namba sebavuswa i-Joshua Mqabuko Nkomo airport ungene laphana kubonasti sokulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukubala ikuthanda
ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi se-ground njalo alinanzi amalungelo oluntu akuseliqiniso yini
okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kugugurawund ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008 yikho kwakulodlakela olwalubonakala olwegugurawund ke lona ngokwakusilwa izano le-PF zapho sezabambana zabalibandla elilodwa okuthiwa yizano PF ungaze umuntu leke buyela kugugurawund iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa abantu okwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana
lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT kodwa osekubandla leZanu PF obexoxa leStudio 7 ekobulawayo
Asambel matuta siyovota
Asambel matuta siyovota sivote nkulu
Asambel matuta
siyovota sivote
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kuma phephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela ababe beyifuna. Iphephandaba lobulembo leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiqa somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezijengisela ukungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okwathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu batha bakaze babona irally engaka enabantu abangaka kuyikuqamba amanga kwabantu bezana. Ibhasi siseyadilika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala edayi lo muntu kaphume lo kuze kudilike ibhasi nabantu balimale abantu bechipingi. Ungabuthi abantu ngapha nangapha ukuthi uyenzela ukuthi kuthole le support ungenayo. Hayi 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 okunye yibulima. Yibulima kwabantu impela. Gawule uthini maku kunje Joseph Chuma uthini makunje khulumani phela ngoba ichansi bus yawe iwanda abantu from Chipinge anibona ukuthi aniphelela nganezana unyana nine leyo zamani ukuphelela ngabantu abadala siyabona
athi ngikufuna ukuthi njengoba nakuvota hayi live yalunga kule ntsebenzi phela yizindaba hayi live yalunga into zonke zirayithi ukuthi nizani ngibuye bani ha into yalunga phela ngirayithi awukhuluma ngimakho ngifuna phaya esikolweni ukho
yes ngingelele enkundleni ngitshona njani basakazi hayi siyajabula lamhlanje ngoba amalunga awe-CCC avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu kodwa ke sithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga e-CCC kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga banintise ikhothi sitsho kanjani bona labo abazenza ngathi bangamalandeli be-CCC bacala ukugxeka bajaha ukugxeka mboni ngathi labo bantu abazwisisi ipolitics yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani mboni ngathi bangomafundani bazimfunda nkwele indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi izani isebenza njani andubana ugxeke lithini ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho line lalisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu lithini ngakho ke lamhlanje bantu bakithi obani leqinisa uma usekela into uyisekele uzwe efika lasekugcineni ungabi mbaxambili kodwa ke hayi ngithemba abantu kathesi ke sebezajabula ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawo ekhethweni sokuzasala nje labana abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani
ngiyalibingelela baba nemusa hayi akula okunye ngenje ngifuna ukukukhuluma lapha hey amangala izimbabwe yonke ukuthi laba bathengele izimoto bathengelwa njani company sesiyovalwa phela abantu abibona sesivala umlomo khona bokuthi wangakhuluma into kade yenza babonke hambe lami ngizindla kamnandi ukukhuluma izivala umlomo lesanti uyabona abantu bathengwa nokudla yonke into siwavala angazi ukuthi lesingamalema ingikulesi yini ukuthi siyakubona kanye po 5 years uyabonga ukuthi lami lake langizisa ngiyabonga
salubanani basakazi besitudio 7 yalibingelela labalaleli ngibingelela ngenjabulo enkulu sibonga amathepisi amahla athi noma sebona ukuthi sesishadele izitha abazange bakhuluma kumi ngebandla bamisibindi saze saphuma kulo mlilo ade sesifakeliwe izanupiyef vele ngiyazi ukubana wonke umuntu we-TPC ongowe-TPC ngempela ube ngalali eqhubeka ubusuku lwemini unkulunkulu wasiza ukukhala kwethu sazothabangu lamathonga abo ukuthi namhlanje banga abantu abanjengobothabangu lakho abantu bokuxotha sikwethu ephathini ngoba thina sisakhayelelanga ukuthi uthabanga abe lesikhumba u-TPC vele asisamfuni ngenkulumo zakhe siyabonga kakhulu labo ofazayi mayeri laphana u-LNTRA etenga ngokwebamba imeeting lesadaki le-AU vele amakhothi eZimbabwe vele wona finiselihle asazimelanga ngoba vele ikhothi yakobulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba izanupiyef yayikhuluma into ye-social media yikho iyehlulekile ukuveza ubufakazi oncube sebevezile obawo sebabongele owehlumeni uncube lakwethabani mpofu amaloya ethu hhayi ngembono bebevasa bebengadlali vele sibonile laphana lofazi wayimayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingena-charge siyambongele umama lwane unkulunkulu kakugcinile yena thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona ufazi wayimayeri ukuthi unkulunkulu uthiwa ngayo ngamgcina umama lwane size sinqobe kulobu bunzima esibhekane lapo siyababona omthuli bayifuna ibulawayo ngamehlo abomvu mna ngagudle wakhampeni ekhadi park othi kukhona kule njonga abayijongile ekhadi park lo mthuli kodwa ngenkosi thina sithi ikhadi park ilana kumele sikhampeni ngamandla ikhadi park umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali behlisa izinto bakwazi after ama-elections imali yana bayididact obaba bethu kabaholi namhlanje ngenxa kamthuli ncuba umthuli ncube kumele adliwe
T7 njani njani lonke basakazi ngithanda ukuthi lami-ke ngiphawule cela livule phela ama-odio ethu lathi sizwakale emsakazweni sayibona iZANU-PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile baqalile ukubulala abantu-ke manje sibabhekile nje bafuna uyalela embusweni besenza into engekho-right bafisa ukuthi lo nyaka uma ungawukhethelwe ungahamba kahle iZANU-PF ike iphume abantu sebethwele nzima abantu besisisebephefumula kanzima ngeZANU-PF uzambi balandelela lapho bakhona futhi uhlale ekhuluma lowo mnankazi ukuthi yena akafuni dlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisi kati unjani vele lobaba lou
asakazi linjani thina siyaphila siyaphila impela nale qhawe qhawe nansi ngilikubone kwangapho lani qhawe mina njengami ngiyavotela yena mpela la votela ina mpira kai khawela yithi evele khulumile la yithi ayikhona lokho uthe amagetsi agetsi wesu ngabe sisindelele na uthi vele khona into engayisiyelwa namjarwa nayo nayo yona ayo nakunzima laphana siyambe umana ekhini engayisiye engazange yathiwa nguye iqadri pad siyambe campaigna ngapho ayo ngehluleka lo mjarwa ezabe ukuthi ukuza ulungisa lo lo yase sokuza ulungisa nini ukuthi nokho njalo sasukela ngajamu yesho jamu shangani jamu yothe lawe lungu dasingabe thina kuna umgwaqo sine jamu kuna umgwaqo ti siraidi abantu amaseme vuke kuna sevenzi selisela ngokuthi umgwaqo jamu shangani yema sketsi afagile yema sketsi kunzima ngana ke wagebe ngekho yabo bulawa hayi ne ndani yasiyanyisa lwa sekuthuma ngosika ngosika hayi nkayi toma nje lapho sasa ngavota so that intrinyamba yebo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Sokufike iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunanza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese-International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamachumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yeMelika ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo njengalokho okuvezwa ngumthetho we-First Amendment okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. I-Ofisi ye-International Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka i-ofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo ye-Shenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile lanxa ebencindezelwa yi-Chinese Communist Party ngoba ebalekele e-China mhlaka 7 ngomabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula, abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla ze-Chinese Communist njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo ye-Shenzhen esungulwe ngomnyaka ka-2012 yayingabhaliswanga nguhulumende ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumende njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa amahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Kwathi ngokumemetheka kwencindezelo lokuthi kwakhiwe, kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China njalo amalunga amaningi asuka kulendawo. Kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo ye-Shenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni se-South Korea e-Jeju lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela e-Thailand ngoba engelathemba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye e-China ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni e-Thailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo le-Ofisi ye-Religious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu be-China, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu e-Ofisini ye-International Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale le-Congress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika e-DFW Airport njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lephasika esontweni ye-Texas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambeni njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye kodwa silazo ezinye indaba suku zonke ngo 7:30 ntambama.